soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhlaka 3 kumbimbitho 2021 ngontungamile nkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
I-decision ye-right kakhulu yenziwe nguhulumende ngoba abantwana sebelesikhathi eside bengafundi besihlezi ezindlini.
Uhulumende uthi izikolo zizaqala ukuvulwa mhlaka 15 kulinyanga ngabafundi ababhala imihloliso kuthi abanye balandele mhlaka 22.
Ukusuka esikhundleni buka umsekeli kamongameli ubaba Mohadi kuyinto vele ebuhlungu, akula muntu ongafuna ukulahlekelwa ngumsebenzi wakhe kumbe ukuthi umsebenzi wakhe.
Ibandla leZANU-PF lithi alisoze likhulume ngodaba lokuthi ngubani ozathatha isikhundla somsekeli kamongameli esithiwe ngumnumzana Kebo Mohadi emhlanganweni walo wePolitbureau namuhla. Umqondisi wogatsha lwabacuphi eMelika olwe-FBI uthi ziyanda izehlakalo zodlakela oluqondiswe kweminye imihlobo ngabamhlophe abedlulise amalawulo kuleli lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi izikolo zizavulwa ngamahlandla atshiyeneyo njalo kuzaqala ngabafundi abaloba imihloliso mhlaka 15 kulinyanga ababalisa ugrade 7 oform 4 kanye labo form 6. Abanye abafundi bazalandela kulinyanga njalo mhlaka 22. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo obona ngokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa izolo. Ababalisi bona bathi lanxa bevumelana lohulumende bafuna aqale athathe amanyathelo okubavikela kanye labafundi kumkhuhlane we-COVID-19. Bathi bafuna njalo uhulumende abengezelele iholo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Neshina Modzitirwa.
Ukuthi izikolo zivulwe into enhle, i-decision ye-right kakhulu yenziwe nguhulumende ngoba abantwana sebelesikhathi eside bengafundi behlezi ezindlini and abanye sebe-abusa ama-drugs, sebenatha, sebebhema, abanye sebezithwele ngoba sebelesikhathi bengekho ezikolweni. So i-decision ye-right kakhulu kodwa zingakavulwa kumele kuyenziwe ama-agreements phakathi kohulumende lababalisi ukwenzela ukuthi zingavulwa kungakabile disturbances. Kodwa engikubonayo akungabile ama-agreements amaningi osenziwe phakathi kohulumende lababalisi. So lokhu yikho kusadisturba ukuvulwa kwesikolo, yikho kusadisturba ukufunda kwabantwana njenge umnyaka odlulileyo.
Manyathelo bani elifuna athathwe nguhulumende ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus izikolo zingakavulwa?
Abantwana lababalisi kumele bathestwe izikolo zingakavulwa kwenzela ukuthi kungabi lo mntwana ombalisi ukuthi uyasuka lapho asuka khona lo mkhuhlane lo ezothelela abanye esikolweni. Kodwa singakhangela i-date ekhulunyiweyo ukuthi izikolo kumele zivulwe, angiboni ukuthi kule mntwana or umbalisi uzakwanisa ukuthestwa, which means sokule challenge i-safety yababalisi labantwana iyagcina isima-compromised. And singakhangela abantwana abamadolobheni abaningi bangkhona bayagada imchova every day basiya esikolweni kodwa asikaboni iprogram ekhuluma nge-safety yabo kuma-transport begada imchova besiya esikolweni every day. Yes, uhulumende ukhulumile ukuthi uzaprovider ama-impahla zokuvikela esikolweni kodwa nxa ababalisi labantwana bengatestwanga kunzi ima ukube 100% sure ukuthi bonke ba safe esikolweni.
Ababalisi bona bathini nxa bekhuluma lana njengenhlanganiso ebamelayo bathi bazimisele yini ukuhlaba ijekiseni yecoronavirus ngobunenge?
Indaba yokuhlatshwa ijekiseni lokuvikela umkhuhlane wecoronavirus asikaboni iplani ekhuluma directly ukuthi ababalisi amalunga azahlatshwa njani. Kodwa engubonayo majority bayafuna ukuhlatshwa ijekiseni lona le kwenzela ukuthi bavikeleke emkhuhlaneni wona lo, kwenzela ukuthi labo bengatheleli abanye. Kodwa asikakhulumi directly lohulumende, asikaboni anything directly ukuthi kuzahanyiswa njani ikakhulu kumalunga ethu.
Umnumzana Neshini Modzitirwa ngowenhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Sixoxe njalo lesiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu.
Kube sokusobala ngenxa sikhangela ngomumo wezikolo ukuthi izikolo bekufanele ukuthi zivulwe. Sikhangela phela ukuthi izikolo sezilomnyaka leyo abantwana sevele benga esikolweni osekuyingozi ezifundweni zabo. Kanti ke nomumo wezempilakahle utshengisa ukuba usiba ngcono, ngakho sokufanele ukuthi sibuyele ezikolweni sincedise abafundi. Ukuvulwa kwezikolo ke kusipha ithuba lokuthi xhumane nohulumende njalo ukuze alungisise okungaphelelanga okukhangelana nenhlalakahle yabafundi kanye leyababalisi uma bebuyela ezikolo uma kuqhathaniswa ne-COVID-19 umkhuhlane elikhangelelane lawo. Uhulumende engeze kuzamela ukuthi asebenze ndawonye lathi kanye labazali ukuze sincedisane ukuthi singenza kanjani ukuthi sidedise ubunzima obukhona ezikolweni ngokuphathelane lokulondolozeka kwababalisi nabafundi ezikolweni ngesikhathi se-COVID-19. Lokhu kuzasipha lelo thuba lokuthi sikugcwalisise. Kanti-ke njalo sokusipha ithuba lokuthi uhulumende akhangele ukuthi kanti lona iholo lababalisi uzalinyolonga lisithini, nanku phela ubonile kufanele ukuthi engezelele ezinye izisebenzi zakhe imali ngesikhathi besemsebenzini. Namba ababalisi bebuyela emsebenzini sokumeleke laye abancedise, abakhweze, abaphathise, bathuthuke. So kusipha-ke amathuba amabili ukuthi ezemfundo ziqhubekele phambili, kanti-ke nokuxoxisana nohulumende ngenhlalakahle yababalisi, ngenhlalakahle yabantwana kuqhubekele kusha phambili bese kungathi kuyathula ngenxa yokuba izikolo zivaliwe.
Sesikhangela impahla zokusebenzisa ezokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Liyasuthiseka ukuthi uhulumende uzazithola zenele. Sikhuluma ngama-sanitizer lokunye, akuzange kuhluphe kuqala.
Kwahlupha njalo asikhangele ukuthi kuzavele kuhluphe. Kanti-ke ezokukhangeleyo ukuthi kube le mizamo ezakwenza ukuthi kube ngcono. Kungavake kusuthiseke ukuthi kugcwaliseke konke ukuthi phambi kuzaba khona okusulelayo. Okumele sikukhangelisise sixoxisane labazali sonkeni ukuthi kambe kulani okungakhangeliswa labafundi, okulani okungakhangeliswa lababalisi ukuze lokhu kugcwaliseke. Leyo yinto emele ixoxisane ngama-stakeholders wonke akhona elizweni. Sizazi ukuthi loba linothe kangakani ilizwe kalikho esethela kugcwalisa wonke.
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso yababalisi iZimta ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abane nge-COVID-19 izolo eZimbabwe, njalo kwatholakala abangamatshumi amathathu lantathu belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu amane lamatshumi ayisikhombisa lambili 1472. Asebefunyenwe belawo sebesedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 36,148. Yeah. ibandla lezano PF lithi alisoze likhulume ngodaba lokuthi ngubani ozathatha isikhundla somsekeli kamongameli esithiwe ngumnumzana Kembo Mohati emhlanganweni walo wePolitbureau namuhla. UMohati uthiye umsebenzi ngomvulo kulandela ukuchaywa kwakhe inkundla yeZim Live isithi ubethandana lamakhosikazi abanikazi kanti njalo ubesiya emacansini emahofisini akhe. Isikhulumeli seZanu PF umnumzana Tafazwa Mokwadi utshelele umsakazo ukuthi udaba lokuthatha isikhundla lesi alukho kundikimba yabo namuhla. Iningi liqhubeka libuzana ukuthi ngubani ozaphiwa isikhundla lesi kahle kahle ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Abanakanelwayo bagoqela umnumzana Obhedi Mpofu, uChinga Dube, umholi webutho uGeneral Philip Valerio Spanda kanye lonkosikazi Sithembiso Nyoni. UMohati ubikwa echaywe ngabacuphi abasebenzisa imitshina ukulalela lokuthapha ekukhuluma encingweni zakhe labesifazana ecela ukuya emacansini labo. UMnumzana Mohati wake wetheswa icala lokubulala umnumzana Strova Mutonori obikwa wayethandana lowayengumkakhe uTambuzani ngomnyaka ka-1999. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga leZanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Ukusuka esikhundleni kukamsekeli kamongameli ubaba Mohati kuyinto vele ebuhlungu, akula muntu ongafuna ukulahlekelwa ngumsebenzi wakhe kumbe ukuthila umsebenzi wakhe. Kodwa lokhu akwenzileyo ube yindoda sibili ukubana ngemva kokuthi kona sokule nkulumo eziningi zonke lezi eziphawulwayo kukhitshwa ama-videos ekhuluma izinto ezithize ezizinto zingcolisa iofisi yakhe, zingcolisa iofisi kamongameli, zingcolisa iofisi eparty yethu iZanu PF, zingcolisa futhi njalo urhulumente. So ngakho kona lokhu akwenzileyo kutshengise ukuba yindoda. Khonoko ke kutshengisa umzekeliso omele ube umzekeliso osebenzisa ngabantu bonke. Akuvamanga khona ukubana kwenzakale kwelakithi ngapha e-Afrika. Lokhu sinjalo ukubona kusenzakala u-America labo Europe ngale. Pho ke nangu usefakile umzekeliso omuhle umsekeli kamongameli ubaba Mohati watshengisa ubudoda bakhe wathi hayi ekela ngimeceleni weza uqanjula manga kumbe kuliqiniso lokho kuzabe ubonakala phambili njengoba ethile wathi hayi uza kuhlubungula la asebenzise umthetho ngendlela efaneleyo ubana afike phansi kodaba lolu bana kuphutsha ubana kuvela ngapi konke lokho. Kodwa khonoku ukuma kwakhe eceleni kuyinto enhle njalo kufaka ibandla lethu esigabeni esihle ngoba abantu abona besingabe singungunguna kodwa nxa siyenze kanje usekhulule umuntu wonke sesihamba sile clean page.
Ubona ngani ngumbani olungele ukuthi afakwe esikhundleni lesi njalo ngokubona kwakho kuza khethwa ngemfanelo na ikakhulu nxa sikhangela ukubana kade isikhundla lesi sisiya kumuntu wesigaba sakhona ngapho eMandebeleni?
Okokuqala kurongo akuqondanga ubana uthi kona isikhundla lesi besingesamaNdebele, isikhundla lesi besingesezaphu. Izaphu siyakwazi ubana belili ibandla eligoqela abantu bonke, bebekhona abesishoneni, bebekhona abesiNdebeleni, abesikhalangeni, abesitongeni, bekukhona abantu bonke amaZimbabwe nje wonke jikelele. Ngakho ke aso sikhundla samaNdebele isikhundla esebandla elezaphu elaliyi National Party ligoqela abantu bonke. Ngakho ke ngaleso sizathu uma faka ngumongameli sesikhangele lina nguyoza faka njalo efaka akhangele khonoko okwakuvunyelwene ngesikhathi kubanjwana izaphu leZanu ejongwe ekuhlangana kusiba iZanu PF. Nxa ekusebenze njalo kutshengisela ubana hayi kuthi kuzatholakala omunye oyabe vela ngapha kwelakithi kuzaphu not amaNdebele hayi kodwa kuzaphu. Izaphu igoqela abantu bonke beZimbabwe ababe kuzaphu ngapha ngaleso sikhathi. Sikhangele futhi mhlawumbe uzathi hayi akwe kungene ontanga abatsha labo enze ukuthi kube le-succession plan asingabe sabakwazi konke lokhu. Senza khale ndeni uzakwenza njani? Lami ngi nje so ungamangala sokuthi hayi olandelayo ngujahalo omncane uJoseph Chuma kuzamangalisa kuthabise futhi njalo. Kodwa hayi sikhangele lobana sizakuyekela yena umafaka umongameli ayenze umsebenzi wakhe njengakhonoku akufakelwa khona i-constitution yethu eZanu PF ukubana nxa sokuaphoyinta umongameli la nguye obamba isigaba leso.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU PF. Sikhangele okusemaphephandabeni. Inkundla yeZimlive ithi kulezakhamizi ezizinkulungwane ezilitshumi lambili esezixotshwa emizini yazo esigabeni seChilonga eChiretsi lapho sokuhlaliswa khona umlungu ongumngane kamongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba leChronicle lithi liyalisanda inani labantu abavuma ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 evele kwele China. Singene kumbiko yenu.
Sibuka njani balaleli nabasakazi bethu abahle sibathandayo abaka Studio 7 labalaleli bonke nje endaweni zonke. Ngibona ngandaba kulabantu abangakwazi ukuthi uStudio 7 injongo yakhe kuyini. Ngibona ngani uStudio 7 injongo yakhe ngeyokukhuluma izindaba zamazwe ngamazwe. Ngizwe kulobaba lapha owakomoya ngubuthi usetsholo ocho ozwakale isola abasakazi baka Studio 7 kanti ke abasakazi baka Studio 7 basakaza izinto eziphathelane leZimbabwe nothi lamanye amazwe kungachaphakela ye okwamanye amazwe kodwa akusiyi injongo eka Studio 7 ubaba lomela kuzwisise izwesola ngabo Trump ukuthi o Studio 7 abasakazi kabasitshela ukuthi Trump babesalelana ukuphuma uyakhulume ngecorona akhulume ngeAIDS wathi hayi kayisinjongo baba eka Studio 7. Studio 7 ikhangele kakhulu inhlupho indaba zeZimbabwe njengoba ilizwe lethu likhanya lingcole kangaka ukuthi singalilungisa njani singenze njani baba ukuthi ilizwe lethu lize libe lihle lihlambuluke libuswe kuhle. Injongo ka Studio 7 loko kwabo corona ukuthi China corona lawo AIDS wathi Trump bafuna ukubusa umhlaba wonke asomlando wabasakazi lawo nxa ulwakho kwaziyo kufake emsakazweni abantu bakuzwe ungayingxenye labo kabakwazi njengawe ukuthi kungani ngoba lokho kusenhliziyweni ka Trump ukuthi yena wayefunani. Ngiyabonga basakazi nabalaleli.
Salubonani bantu beStudio 7. Sibonga sami ngoNdlovu nila eGoli. Hayi, kuyazwa kwala konke khona lokho okukhulunywayo kuStudio 7. Njalo siyabonga emsebenzini elisebenzayo lisiphakelela ngendaba lezi lisiphakela zona. But into ebalulekile nje ukuthi bekufanele ukuthi kubonakale ukuthi uMsen Mnangagwa isiwenga isiqiniseko sokuthi nje kwayilwa abakuqala bafanele ukuthi betholele injection ye-COVID-19. Siyazi ukuthi kukuza be-1 udokotela oyabe bahlaba, but befanele kube labanye odokotela abafika 4-5 hours abekhona apho bemake sure ukuthi bambonile na babonile na behlatshwa le injection na. Bangayenza phela abantu bathi bahlatshiwe injection le COVID-19 kati abahlatshwanga bebelobunye ubukhonyovu obayenzayo. Oba into eyenza sitsho kanjalo asisabathembi laba bantu bezalo ngendlela abahlukuluza ngakhona abantu bemathebelelendi. Khona manje induna umaduna ibifanele iye la isithile emhlabeni iyebeka lapho kulamaqhabe khona ngendlela ukuthi ngiyemathebelele ndi bayalila abantu bezalo kusho ukuthi izalo labantu bamathebelelendi angeke kufe kwazwana lula noma sizama ngayonke indlela. Hayi siyabona ukuthi upresident lo njalo sacina kakhulu nge-COVID-19 akasaqini ngezomnotho lokuvula umnotho lokuvula i-lockdown seleke kuqinisela kodwa kulokhu evalile lezikole uvalile manje kuyasicindezela lakhona kuvala izitolo kuvala lamashopu lamakhampani abantu bengasebenzi bevele besihluphekela sokusiba wes ngwanisesenyaweni lakho lelo bevele liyenza ama-80s legugrahondo owayevele sibulala kanjalo sebuyele back to yabona.
Yee, mtembu, mtembu, elinzani, mtembu. Siyaphila Dube. Yee, ukhuluma lo Ndlovu Clifford la, seGoli, eThembisa. Dawuke cholo esigabeni sakonkosi. Ngitimphawule lana ngendaba le abafana laba abayenza ukungezwa la eGoli la. Le mpile ethe yasuka la. Hayi impile asikuthi impi yokuhlasela abantu bangaphansi. Hayi impi nje yezigebenga zodwa. Impi yezigebenga zodwa. So impi esingayithatha sithi ngumvukela wokuvukela abantu bangaphandle. Hayi akunjalo. Avele nje abantu baseNatali amaZulu balokulwa bebodwa. Uthole kusilwa abantu basemsinga laba kwesinye isigodi. Bengabakhona lapha eSouth Africa bodwa. So ayenge sikubize sithi ngumvukela wabantu bangaphandle. So manje lapha balwa ngezigebenga lezi ezangale ezimbabwe. Ngithi mphawula nyana makuyikuthi lingadinga ukuthi ngiphinde mphawule kuni hayi ngaphawula ngingabe mude kakhulu ngiyabona.
Ukuhlaba abantu luhle sibili basangana siyalwamukela kodwa besicela ukuthi lolu hlelo lungakhangeli hlangothi njengalokhu okuvame nxa kuphiwa izikafu zezanupiefu njalo sikhangelele ukuthi abantu bonke nje baphathwe ngendlela elingeneyo futhi enye into engasihlukumezayo ukuthi leli jekiseni asizwanga ukuthi lapha ekhaya balihlolile yini ukuthi liyancedisa yini uhlobo lomkhuhlane lo owe-coronavirus entsha etholakala e-South Africa njengobana bethi lowo mkhuhlane usungenile lapha asikwazi ukuthi iyancedisa yini kumbe kuphongwenza nje kuphela izaba nokuthi kuthi abantu bahlabile kungalalutho olwenzakalayo kodwa lolu hlelo hayi siyalamukela ngapha intaba zinkulu ayigadathi
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Uzolo wakwele Nigeria uphakathi kokuthokoza kulandela ukutholakala kwabafundi besifazana abafika phose amakhulu amathathu ekade bethunjiwe. Elebotswana selilandule impiko ethulwe ngowake waba ngumongameli walo umnumzana Ian Khama eyokuthi phakathi kwenyanga eziyisishiyangalombili ezedluleyo kubula weobhejane abalikhulu elilamashumi amabili ngaphandle komthetho kulelo liswe. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Umqondisi wogatsha lwabacuphi olwe-FBI umnumzana Christopher Wray uthi ziyazisanda izehlakalo zabelungu abedlulise amalawulo abahlasela eminye imihlobo egoqela abantu abansundu kanye labamhlophe abenza ubudlova eMelika i-domestic terrorism. Urayi uveze lokhu izolo ngesikhathi esipha ubufakazi phambi kwedale lephalamende iCongress mayelana ngokuhlaselwa kwaleli dale ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump mhlaka 6 ngozibandlela. Urayi uthe njalo ngobufakazi abalabo akekho omunye owaphatheka kudlakela lolu ngaphandle kwabasekeli bakaTrump. Sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Denmoyo.
Esikubona thina kuqakathekile kakhulu yikuthi iCongress, iSenate, lelo House ba-serious ngokuthi udaba lolu olwenzakala mhlaka 6 lungaphindi futhi lwenzakale and ba-make sure ukuthi bonke abantu ababe involved kuleya insurrection bayathonisiswa enkantolo njalo kumele kube kusebenze njenge ngathi i-deterrent kwabanye abalezi mfiso ezifana lalezo zokwenza umvukela ku-government ukuthi hayi cha ama-institution awala awe-democracy awala e-America aqinile kakhulu ukuthi into ezinjalo azingeke zivumeleke and njalo futhi azingeke ziphumelele. So thina sithi hayi u-director uzibambe kahle nje okungidanisileyo ukuthi kulokhu kulama-senator ama-republican angafuni ukuvuma iqiniso lokuthi kwakuyinzare direction ubusizwa ngendlela adebebuza ngayo ukuthi abanye bazama ukufaka iblame kumabandla afana labo Black Lives Matter labo Antifa besenza ungathi kuthiwa yibo abaqala bemvukela ukwenzela ukuthi bangcolise uTrump kodwa yena uchila ukuthi hayi bona so far ama investigation abawatshengisi ukuthi kungabe kunjalo.
Isimo zenjalo esithi izehlakalo zokuhlaselwa kweminye imihlobo ngabamhlophe abedlulise amalawulo ziyazisanda eMelika. Kanye lalokho kuthiwa yi-domestic terrorism enziwa ngabamhlophe. Ungathini ngalokho?
Inkinga ye white supremacy le yenziwa ukuthi abantu abafana lo former president uTrump bona bavele bakampena from icampaign yakhe ka-2016 wawubona nje ukuthi icampaign yobandlululo olufaka abantu abesilungu phezulu kweminye imihlobo and I think ama-radical ama-white supremacists athathe i-advantage yalokho aseqala ukusebenzisa ukuthi bahlukumeze eminye imihlobo. Siyazi ukubana ama group afana labo Oath Keepers, labo Proud Boys, ama white supremacy groups lawa azimisele wona ukuthi aqhubeke destabilize isizwe ukwenzela ukuthi umbuso ka Biden ungaphumeleli. Siyazi ukubana sebebizwa ngokubana ngama domestic terrorists. So I think also kufanele ukuthi kwenziwe ukuthi iCongress yenze umthetho ngoba manje uma ngilalela udirector weFBI ungathi umthetho khona ngowama foreign terrorists awukho umthetho oqinileyo okhangelana le domestic terrorism. So ama white supremacy groups lawa siwabona esenza yokuthiwa yi-domestic terrorism. So I think iCongress kumele kunakelele konke khona lokho iqala ukumeka sure ukuthi ifake imithetho eqinileyo against i-domestic terrorism elama sentence amade kakhulu kwenze ukuthi abantu bangalinge bazama ukuthi bajoyine amaqembu lawo.
Umnumzana Den Moyo uhlaziya ezombusazwe. I said, don't go near him. He can be black heart man, children, or even liars fear him. Growing in a neighborhood for such a long time, that is filled with fear.
Black Hat Man
Mubani Weyla kwiba ke uhlelo lwethu lapho ehlabela kamnandi simkhothamela njalo sigalela imuli yakhe kulandela ukutshona kwakhe izolo. Abanengi abamaziyo lizakhumbula ukuthi ungomunye wabantu abasungula iqembu leBob Marley and the Wailers. Kwakunguye uBunny Wailer, uBob Marley loPeter Tosh. Kwaqala kwajona uPeter Tosh kwalandela uBob Marley ube senguye yedwa owasungula lelo qembu ophilayo kodwa ke useshonile utshone izolo. Lala ngokuthula Jabi. Siziphethe ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende uthi izikolo zizaqala ukuvulwa mhla ka-15 kulinyanga. Kuqala ngabafundi ababhala imihloliso kuthi abanye balandele mhla ka-22. Ibandla leZANU-PF lithi alisoze likhulume ngodaba lokuthi ngubani ozathatha isikhundla somsekeli kamongameli esitshiwe ngumnumzana Kembo Mohadi emhlanganweni walo wePolitbureau namuhla.
umqondisi wogatsha lwabacuphi eMelika ole-FBI uthi ziyanda izehlakalo zodlakela oluqondiswe kweminye imihlobo ngabamhlophe abedlulise amalawulo kuleli lizwe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkosi.